Umongameli Mnangagwa ungene umhlangano we-United Nations General Assembly lapho akhulume khona okwakuqala njengomongameli welizwe leZimbabwe. Kunkulumo yakhe lapha uphathe kakhulu ukuqeda ubuyanga lendlala emazweni asathuthukayo lokuqeda ukubandlululwa kwamazwe ngamanye. Inkulumo yakhe iveze ukuthi yena uzibona ngempela enguye umongameli njalo ukuvunyelwa kwakhe ukukhuluma kutsho ukuthi amazwe omhlaba nawo asemamukele. Lokhu akunjalo phakathi eZimbabwe lapho abantu bechiyana ngembono abanye beveza ukungamethembi ekwenzeni lekukhulumeni kwakhe kulabanye abathi akanikwe isikhathi lokuthi afeze akuthembisayo bese kusiba labanye abamsekelayo bemthemba ukuthi uzakwenza konke akuthembisayo ikakhulu abebandla lakhe leZANU-PF. Unkosikazi Maureen Mthethwa uthi abantu beZimbabwe vele bakhathele ngohulumende lo ngoba kuvele abantu abaphansi yibo abadubekayo.
I-corruption yobulele regardless usumbale ngenkeko i-vision yabakhona kusho masikhuluma nje yikukhuluma nje ukuthi ngoba at the end of the day thina on the grassroots was one wasafari and noma singabambana senzeni ezilungu i-system into endlela lalezeli ikhona ingaphutshwayo aye asosiqaliswa namanamsakazendayi kwi-chain sigayisa sikambeni ngoba sikhumbuleni ukuthi umnotho wethu usukela ngapho uvela ngapho esikakho konke but uthatha yini those two bethatha bekuthukelanaivimali yonke yonke amadamu ezibakopha bahambisa phandle where are they.
Umnumzana Morris Nkala uthi akulalutho olutsha olukhulunywa ngumnangagwa njalo konke lokhu akukhulumayo ngamazwi kaloyo amsusayo esikhundleni umnumzana Robert Mugabe.
Sikubona lapha ukuthi umnangagwa ngathi udlala irekhodi endala lokhu yinto evele yakhulunywa ngumongameli uMugabe onguye wayephambi kwakhe kudala konke akukhulumayo lapha izinto vele uzwakala njengalo owakhe amkhuphayo esikhundleni ngakho-ke singathi akulalutho olutsha olukhulumayo.
Esekela kulokhu umnumzana Derek Dube uthi kunzima ukukhuluma ngomuntu onjengomnangagwa ngoba lokhu kunalabo abalokhu bephikisa umbuso wakhe.
Yazi kutricky nxa sikhuluma ngomuntu onjengomnangagwa so because we have to look at ukuthi ipower uyithole ngaluphi uhlobo ukuthi ama-elections kwaba nokuthi libezela ukuthize yikho kwagcina kusiya emthethwandaba. So kimi kunzima ukuthi ngitsho ukuthi kuqiniseke kangakanani ngalokhu akuthembisayo ngoba indoda yangikhona iyawalolonga sibili amagama nxa ikhuluma ungakholwa ukuthi hhayi ngempela sesiqonda eKenani ungayiqinisile akutshoyo kutsho ukuthi siye eKenani.
Laloba kunjalo abanye abantu bathi umongameli Mnangagwa bayamncoma kakhulu ngamanyathelo asewathethe ekuzameni ukuvula amakampani. Omunye walabo unkosikazi Sikhathele Nxumalo.
Mina ngithanda ukubonga umongameli wethu owelizwe upresident Emmerson Mnangagwa ngohlelo lwakhe lolu alwenzayo across the country ukuvakasha konke akwenzayo lamakhampani ukuvula kwakhe amakhampani maningi amakhampani akade seyivalile ngakhangela nje inhlelo zakhe azibekileyo is on track nje konke akwenzayo ukuvula amakhampani zokhu akwenzayo sikhangelele kakhulu endabeni eyokulima liyakwasi ilizwe lethu leZimbabwe ilizwe lokulima lingakhangela indaba ezinjengabo-command agriculture he has done a very good job in that.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uMnangagwa usaselomango omkhulu wokuhamba ngemva kokhetho ngoba njalo kulalabo abalokhe besaphikisa umbuso wakhe lempumela yokhetho. Iningi labantu lithe lona aliboni kuyindawo yakhe ukukhuluma ngokuqeda ubuyanga lendlala yena ethiya abantu besifa ngendlala kanye lemikhuhlane engazange enze lutho olukhanyayo. UZulu ubuye wakhala ngokuthi umongameli Mnangagwa waqala ngokuletha amacebo ensuku ezilikhulu kodwa lokhu akuzange kuphume kuhle ngoba akula abakubonayo kwaze kwafika kwadlula ukhetho. Ukuvulela amazwe ukuthi azosebenzisana leZimbabwe kulakho ukufaka ilizwe ebuzimeni selisehlulwa yizikwelete. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.